lokhe kwasukela ngo-1980 ilizwe leZimbabwe nxa lifaka umuntu kuba nguminista we-health kufakwa umuntu oqeqetshileyo kwezempilo ongudokotela. Akukaze kwadodwa nje noma yiliphi isotsha elikhulu noma ngu-vice president noma ngubani. Yinto esiqala ukuyibona le iveza ukuthi upresident kakwazi akwenzayo, iveza ukuthi upresident ulahlekile, iveza ukuthi upresident kaboni ingozi esiphakathi kwayo. Ngokuba phela nxa uthatha ufaka ukuthi wenga akaphilanga kahle, siyakwazi simtisela impilo enhle ukuthi alulame, kodwa okwamanje kudingeka umuntu okhutheleyo ozagijima afinyelele kuyo yonke indawo, akhuthaze amanesi, akhuthaze odokotela, akhuthaze izisebenzi zezempilakahle ukuthi abantu baphile. Kodwa nxa uthatha umuntu owehlulekayo, uthatha umuntu ongelakho ukuqeqesha kuleyo ndawo, heyi, kuyadlalwa ngalesi sikhathi kulokufa. Siyamangala ukuthi kuzanywani-ke khona lapha. Yinto embi kakhulu leyo, izabulalisa abantu phakathi kwelizwe.
UChiwenga sesike sambona echothoza njalo eklolodela odokotela abakhalale umsebenzi esithi kabalalo lelo lungelo. Umbona esebenza kuhle labezempilakahle na?
Hayi, yena vela somuntu okhutheleyo ekusebenzeni kahle labantu. Angithi lisotsha impilo yakhe yonke, wazi ukukhemanisa, wazi ukuthi abantu bayafuqwa ngenkani, ukuthi kuyakhulunyiswana lezisebenzi ngendlela efaneleyo kakwazi. Ngakho-ke lapho afakwe khona kafanelanga abe lapho nakancane. Kulo uminista, udeputy minister ongudokotela, udeputy minister we-health nguyobe fana ukuthi angene abe uminister we-health. Angithi uvele ngudokotela, kudingakala udokotela. Hayi, izinto zokudlala nje ngalesi sikhathi kunzima kangaka. Hayi bantu, akasoze akwazi ukusebenza kahle lamanesi, akasoze akwazi ukusebenza kahle lamadokotela. Akakuphiwanga lokho, akakuphiwanga ukukhuthazela ukubekezela, ebekezelela izisebenzi ngokuba libutho lisotsha